lilanga elihle kumalunga ebandla lezapho lapho abahlele imbali yebandla baqinisa ukuba umbuso wezabelo kumele uqhutshwe ngendlela. Umabhalane jikelele wezapho umnumzana Strike Mkandla uthe ilanga lalamuhla liqakathekile kakhulu embalini yaleli bandla.
Ilanga leli ilanga eliqakathekileyo, izaphu ileminyaka engu-57 lokho yabakhona kusukela ngo-1961. So ke namhla besikhumbula ilanga leli, niyabona sesizabe sikwenza more often ngoba abantu ababekhona sebelokhu benyamalala one by one. So kuhle ukuthi sikhumbule ilanga leli.
Unkosikazi Emelia Nkala ozelwe ngomnyaka ka-1930 uthi ubuhlungu ngombuso okhona yikuthi lokhe bengakhululekanga.
Mimaye, khangela lokhu ngikhona lanamhla. Thina sisebenzile. Amajaha ngaka yababebulawa. Ngesikhathi sisebenza begqokiswa amaplastiki abantu betshiswa. Yikho mina ngibuhlungu. Kuthi devolution akula nto ebuyilelwa. Sizondile mina ngilo ngizelwe 1930 sengile 88 years. So ngiyasola kade sinilambile kangidli lutho kakukho kukhona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ongenela umthimba ubuke imisebenzi yezaphu.
Kuyinto enhle ukubana ibandla the authentic one, I think I6 ku Southern Africa, ukuthi namhlanje bakhumbula iminyaka yabo bekhona basikhulula. Okubuhlungu nje ukuthi phezu kwemsebenzi abayenzayo abantu sebedubeka, okuyikho ababengasikho abakuhambela empini, ongasikho ibandlela kubunjelwayo, kodwa kona cannot they are still able to say thina iZimbabwe sasifuna ibe nje. Ngibona ngazathi kuyinto enhle kakhulu.
Unkosikazi Rita Malanga, ilunga lezaphu, ukhuthaze abasakhulayo ukuba bazothatha ilifa labo.
So lokhu mhlemlu iphathi lebesila izaphi kwansi 57 years, kunjabulise kakhulu ngokuthi ambona ukuthi na abantu izaphu lokhu sisayifuna. Abanye abantu bathi kayikho, asikwathi siyiveze ngaluphi uhlobo. Njalo izaphu yinto engumsunguli oyasungula ukuthi kuze abadala babone ukuthi amabhunu abancindezela. So lokhu ikhona kuze kube lalamhlanje. So lokhu kunjabulisile ukwenza ukuthi labanye akade bengazi lutho bayazi ukuthi na nxa besibona sigqoka ama-t-shirt ayiyelo sikhuluma ngezaphu, izaphu lokhu ikhona siyaphambili. Iyuthi kayisondile ngoba yiyo efuneka esifuna siyitshiye lilifa.
Owalwa impi ekuviyo lezipra unkosikazi Thoriso Moyo uthi lilanga elihle elibakhumbuza ngembali yezaphu.
Ilanga lanamhla likhulu sibili, lilanga elisikhumbuza ukubunjwa kwezaphu. Njalo lihle ngoba liyakhumbuza labantu abanye bayathola ama-history yabo khonapho.
Ibandla lezaphu lasungulwa ngomnyaka ka-1961 ngemizamo yokukhulula ilizwe umbuso wabahuquluzi benotho wabamhlophe. Namhlanje amalunga ezaphu kobulawayo benze idili bekhumbuzana ngembali yebandla lokuthi bakhangelele ukuya ekhethweni ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.